Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe, sicubungula umsebenzi owenziwa inhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Savela sathona phana ngomashi iqalisa nje upresident proclaimer ukuthi kuzawuba lockdown. Sahle sawuthatha lowo mlando sawufaka ezandleni zethu. Saqalisa ngokwenza ultra awareness. Sinika omama imfundiso ukuthi kuvele kuyini khonokho, unjani umkhuhlane lo. Sibaguphele, sibanika ama-pamphlets, sihambe futhi sifithi ezikotsho lapha abanatha khona manje nema-bus stop. Sibophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane ukuthi uvele kuyini, abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi lawo. Sasuka lapho kuthe sekubuya khonkana social distance, besibafundisa lanxa ezimfeni, sibafundisa ngakho ukuthi kumele banande i-social distance. Saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla. Sangena kubo scoop gear, hang up campaign. Sisithi imizi ngemizi zabona ukuthi kule scoop gear egedini. So sakwenza sibili kwaphumelela. Uthe sekungena lenkuthazo yama-mask, sazinika ukuthi omama sebeya kuthi i-mask ngizayithenga ngani, ngizayithatha ngaphi, bazeyicuce bayayithenga. Sithi mama watsha ilembo elingana usalifuni, saphuma le pattern, sathunga ngezandla, sadinga amarekeni, senza ama-mask ethu. Okokuthi wenza isayizi yomntanakho ekababa nomakhelwane umenzele.
Kodwa libona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona?
Izigubhu lokho zikhona sibili. Iye, ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona, ziyasetshenziswa ezimfeni. Uzibona omama begijima nxa imfa isehla, nxa isigubhu giya sisinye, ubona intuba zonke sebelengisa izigubhu giya, kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale direction ageze. Kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-community, uzathi sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile. Kodwa i-mask yiyo engikhathazayo. Omama bangani sebe-relaxa khathesi. Uyafica kuukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa abengayifakanga, azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi. Lakho sesebhasini bangazingelelana bacede bajayelane, umbone seyehlisile i-mask. Kodwa lokhu sisakhuthaza, ngazi ukuthi sizakwanelisa nini, kodwa siyakhuthaza. Omama awathi ngeklasi babona ukuthi bayafaka izigubhuya phambi kwamaklasi abantu ababo nemagedini ukwenzela ukuthi abantwana bageze izandla.
Nike laphosa yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19?
Basavule bebalutshwana abantwana, futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana. Sitho grade 7 sebeqalisa ukuba responsible nabo-form 4. Kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi, sibona ngane ngxenye nababalisi abasezibanisho ukubabamba. Kodwa kwakhathese hhayi, akhona ama-temperature bayathathwa, bayakhuthazwa. Amatisha lawo alokho esayesaba, but izikolo zemakhaya eziningi azilamanzi, especially thina lapho esikhona kuyogwanda North. Izikolo azila eziningi azilamanzi. So nxa abantwana sebevule bonke.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Nkiwane, isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.